sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali phuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 8 Ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awalwa impi yenkululeko, kodwa iningi labo elisaphila liphila nzima. Kambe okwenzakalayo elizweni yikho abakuphumela ijumo na?
Ngoba imali yelizwe nxa ingawa ngalolu hlobo sicine sigcile ukusebenzisa imali zamanye amazwe ezikumakhelwane, hayi asikho lokho sasikukhangelele lokho.
Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukwesabela kokuqhamuka amaphathi abasakhulayo awukuganga okuthiwa ngamavuzu edolobheni lakoBulawayo.
Sesike sezwa ngathi lamapholisa aye aletha ukuthi umbiko ukuthi siwufake emabandleni kukhuzwa abantwana.
Unkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMiniyo Thabo Baloyi Tiwenga ubekobulawayo ngempelasonto lapho aveze umkakhe njengomchwenyana kaBulawayo embuthweni wokuhlanza idolobho.
Sanibonani Bulawayo omuhle, ngithanda ukulibingelela bazali nizehlisa ngaphansi kwenu, ngisithi sibuyile namuhla lomchwenyana wenu.
Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awalwa impi yenkululeko, kodwa iningi labo elisaphila liphila nzima. Kambe okwenzakalayo elizweni yikho abakuphumela ijumo na? Sixoxele munye owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra, umnumzana Max Mkandla.
Okukhona lapha ukuthi okuyikho sibile sawuhambela empini, sasihambela esikubiza ngesilungu sithi system, izenzo kumbe okwakusenzakala ngaleso sikhathi kungokobandlululo. In general it was all about system. Nxa sikhangele siqathanisa lolokho okwenzakalayo kathe sikukhona kuground, ya kulamaphutha amaningi sibili akhona esingasiwolo abe sesiwakhangeleli ukuthi kungaba ngamaphutha. Ngoba imali yelizwe nxa ingawa ngalolu hlobo sicine sigxile ukusebenzisa imali zamanye amazwe ezikumakhelwane, hayi asikho lokho sasikukhangelele lokho. Sasikhangelele ukuthi sihlale lapho esihlala khona, lathi sithole ubukhosi obubusekileyo, silime santando lapho silima khona, siphathise lapho simele siphathise khona. Kodwa ke amandla engiwethu uthi umhlabathi wonke ezandleni zabantu, yikho siqoqoqela sakuqala leso. Kanti sinxa ngathi emabhuni sebiso la namazwe lo mhlabathi wona lo osuvela usuthethwe, akusazwisiseki lokho. Sokumunye vela akusadleki sokule nhlabathi. Kodwa ke above all ukuthi kube lokuthula nje, sokumele ukuthi sikhangeleni umungameli welizwe ukuthi khona uhlelo lolu luzaluphatha njani, elukhokhelele njani. Sifuna abantu behlale ngokukhululeka lapha baye behlezi khona ezindaweni zabo. Ngibona ngazani yikho lapho okule ndaba khona enkulu. Njalo okunye okukhona, impambaniseko ikhona sibili. Kanxa ngavele umbutho wonke owayavele wayakwelwela ilizwe, sitholakala ungasona lo seParliament. EParliament ngale lapho kumele ukhakele khona izinqumo zomnotho ukuze kuyekelwe lokho okuthiwa khona ngosiphatheleni. Lapho osomabhizinisi kuthola ukuthi yibo sebegcwele eParliament beguqula isisekelo sombuso welizwe, bebeko kwabo bona abakufunayo ukuze ahambelana lamabhizinisi abo. Kayisikho lokho sasikufuna, asifuna ukuthi present wonke ethole ukuhlala kuhle.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuze lani lithi hayi yikho sibili lokho esakuhambela kuyalwa impi yenkululeko?
Okuyikho okumele ukuthi kwenziwe lapha yikuthi khona kuma 10 provinces akhona wona lawo, akakube lomunye nomunye omelela iprovince yona leyo, omele khethwe yibo bona abombutho. Nxa sithi abombutho ngikhuluma ngama war veterans, thina esahambayo kuleyo mpi leyo kumbe sangena phakathi kwaleyo mpi. Iprovince leprovince imele kube lomuntu oyimelelayo, umuntu uzakhulume lawule kakhulu ngenjongo ezombangazwe ukuthi kwakuhanjelwani empini. Kukhangelwe le ntuthuko yakhona, abantu bephiwe proper history, abantu bekhangele i-development ekhona. Ngoba kade sekule devolution. I-devolution le ivele isetshenziswa kuhle yini. Devolution le nxa ibuya kayingaphiwa laba abantu labo kuthiwa khona bakhethwe ngabantu kuthiwa khona baye eParliament kumbe baya ku-city council khonapho kuma-local government. Ngoba bathatha imali yabo beyiphambule bezenzela okwayo. Bebe lama-meeting badla imali zabantu. Ukuthi abantu abahambileyo baya khona empini bayabuya lalelizwe lelo. So kuthiwa namhlanje nxa besiya eParliament kabavotelwe. Bevotelwa mbani. Why khona vele eParliament sokugcwele obhujwa kuphela khona ngale. Bakhuluma ngani labana abantu baseParliament kumbe baku-local government. Bayakuqondisa yini inhlelo zabantu. Yikho khona lokho kulapho kuphambaniseka khona. Ukuze kuqondiswe lokhu akube lama war veterans abalweli benkululeko abahamba eParliament laphana. Hathi ngevote. But bese mina lokho bakumela beqondisa izinqumo abantu bangaze baphunyuka kunjongo yezombangazwe. Lakho sisithi khona belaphana ngisitsho ukuthi khona xa besiye eParliament kabahambe yekota system.
Hello ke ngumnumzana Max Mgandla ongomunye ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ube xoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukwesabela ukuqhamuka kwamaphathi abasakhulayo awokuganga ukuthiwa ngamavuzu edolobheni lakobulawayo. Emagigini la abantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasithoba minwembili bayanatha utshwala besebenzisa izidakamizwa besiya emacansini. Siqoqe lomfundisi uSeni Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yeChristian Alliance ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye amavuzu phathi sesike sezwa ngathi lamapolisa aye aletha ukuthi umbiko ukuthi siwufake emabandleni kukhuzwa abantwana ngenxa yokuthi bekuzwakala ukuthi bengabe kulama plans lezinye izinto ezenjalo ezithize ezingayenza ukuthi abantwana begcine besenzakele umdlalo ekugaba. Lokho kuliphutha ngoba kuyabe kuyisikhathi sokuthi ngabe bayabala belungiselela item lezayo kodwa abaningi sibabona sebeqalisa ukwenza lokhu ukungezwa.
Zona inhlelo zokuthi abantwana bengenzi ukuganga khona lokhu zikhona yini elizikhuthazayo?
Inhlelo zokuthi abatsha bezilibazise njalo bethole indlela yokukhuthaza ukuthi bengangeni ezintweni zokuganga. Sinanzelele thina ukuthi amabandla amaningi esebenza lawo abelenhlelo ezihlukeneyo. Abanye bebelama conference, abanye njalo belama camp. Siyakwazi ukuthi abantwana abaningi abangena emabandla esebenza lawo abanye ade bekuma-camp lawa e-Scripture Union. Njalo sinazelela ukuthi ngaleli khefu amabandla ethu amaningi aba lama-conference awo abawenzayo. Ngakho-ke thina njenge-Christian Alliance ngoba sisebenza la mabandla ayehlukeneyo asibi le nhlelo ngalesi sikhathi. Siyabe sidedela ukuthi amabandla la esebenza lawo abe le nhlelo zabo. Yikho lapho ohamba khona abatsha esebenza lawo. Nxa besiyalalela ilizwi lenkosi liyabathiba, liyabakhuza, liyabanceda ukuthi bengangeni ezintweni lezi eziningi. Udubo nje luba khona ukuthi laba abanye abantwana abayenza lezi nhlelo babe bengayi lasemabandleni lasemachurch. Ngakho kuyadingakala ukuthi kube lo hlelo oluzabe lukhangele bona labo abangabuyiyo lasemachurch ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokubasiza. Ngiyakhumbula ukuthi kudala kwakusiba lama clubs emalokitshini abantwana babekwazi ukuthi bedlala khona kumbe kule swimming club kumbe kule tennis club kumbe kule basketball club kumbe le bhora nje lokuthi bedlale. Konke lokhu khathesi ngesikhathi esiningi akukho. Enkayi laseLower Gweru sathenga ke amabhora lama uniform ukuthi bebe lama teams okudlala ama youth ukuthi abezidlalela lezo zinhlelo ezilokhu siqhubekela phambili senziyo. Kodwa lapha emadolobheni obulawayo besingabi lohlelo olunjalo. Ngakho yikho esikukhangelele ukuthi nxa kungaba lohlelo olunjalo lunganceda kakhulu ukwenzela ukuthi abatsha bethole indlela yokuthi basizakale bengangeni kulokhu okwamavusiphati.
Manje lina ngokubona kwenu imbangela yokungezwa kona lokhu kungakuyini?
Imbangela yokungezwa lokhu ivela ezithweni ezehlukene. Okokuqala, ukwanda kulenjini esingathi ama social media lawa ayenza ukuthi information, izinto zokuganga ezithize abantwana abakwanisa ukuzibona kulenjini, khonaphana kuyabaphambanisa ingqondo zabo njalo kubakhuthaza ukuthi benze izinto ezimbi. Owesibili, abanye abantwana kathe sabaningi abazali babo abakho lapha eZimbabwe, abazali babo babe bekudiaspora, abazali babo baseGoli kumbe eBotswana, abanye babe overseas kodwa bebathumezela imali eziningi. Ngakho-ke nxa umntwana ethola imali eningi engapha eyedwa uyalingeka kakhulu. Hayiyo engathi uduko olukhona esilunazelelayo, ngoba nxa abazali bengale kudiaspora kwezinye isikhathi kuyabe kunzima ukuthi bebe labantu ababo. Ngakho-ke babe bathumezela ngapha imali esingathi thina i-compensatory behavior, bebathumezela ukuvala ukuthi yena umzali kakho. Then okunye okwesithathu uduko olukhona ukuthi siyananzelela ukuthi laba abazali lapha bakhona sebevumela abantwana ukuthi umntwana uyahamba, kumele umkhangele ukuthi ugqoke njani, uthweleni kusetshele yakhe, njalo abuze ukuthi kathi vele uyangaphi. Nxa usuka lapho sithi kule phathi kumbe kulani, uyangaphi, ubuya nini, uhamba lobani, konke lokhu kuyadingakala ukuthi abazali bathathe i-responsibility yona leyo, bengayifuqeli kwabanye abantu. Ngakho ngiyabona kuyadingakala ukuthi kube le ndlela yokuthi abazali labo basizakale, bakwanise ukuthi baqinise indlela abakhangela njalo labakhulisa ngayo abantwana. NgesiNdebele sithi sigoqwa sisesemanzi. Ngakho kuyabe kudingakala ukuthi ukugoqa khonokho kwenzakale.
Lo ke ngumfundisi uSenis Banda oyinhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Isigaba sebulilima emangweni weMatabeleland South siza kuba lokhetho lwama-by elections ekuqaleni kwenyanga ezayo. Kudingwa abazamela ama-ward e-council amathathu. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni lesi, uMnumzana Solani nje emnyama moyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Baba Grand Lampas Lesman, silama-by election endaweni ezintathu. Ibulilima West ile Ward 14, okwakuno council wezano watshonayo. Ibulilima West Ward 16, owezano waresigna esithi angeke eqhubeke ngalo msebenzi wezano, pressure ithole ebantwini. Then kukuba le by-election ebulilima East eward 1. Eward 1 owezano uyagula, lawagcine resignile kodwa angeke eqhubeke umsebenzi lo. But now iward 1 silesimanga la, sibona kule amaphathi amatsha angela lento kuthiwa ukuthi kasikwazi labantu laba abangaphumi kuleyo ndawo. So izano create another two political parties, eyi-one yakhona kuthiwa yi-CGC ekhokhelwa kade kuyakona ngulingiwe Nyoni. Then sikoba leyinye kuthiwa yi-PP, ikhadi lakhona nguDarlington Moyo. Then sokusiba eyethu i-CCC ikhadinethi u-FM Moyo. Sikoba lezano PF ikhadinethi uNdlovu Khosana. But okusimangazayo ukuthi line 2 sivele abantu bakona kasibazi njalo kabake kuleyo ndawo. So izano ibonile ukuthi election ingcono i-create another two opposition parties. So esikubone ngento ukuthi yinto kumele sifake amehlo kakhulu eyenziwa ngayo izano PF. Lapha ngayibona ukuthi iyaluza yona, iyacreate ama-opposition party, abantu babo singabazi lokuthi bavela kuphi. Sesilo msebenzi nomkhulu kayo.
Alo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo, umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change esigabeni lesi, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Plumtree. Un Inkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMiniyo Thabo Baloyi Tiwenga ubekobulawayo ngempelasonto lapho aveze umkakhe njengomkhwenyana wakobulawayo embuthanweni wokuhlanza idolobho. UTiwenga usanda ehlukana lo Mary Mbayiwa ogulayo okwesabekayo. Ngesizwe amazwi kaMiniyo Thabo Baloyi Tiwenga.
Sanibonani Bulawayo muhle. Ngithanda ukulibingelela bazali nizehlisa ngaphansi kwenu. Ngisithi sibuyile namuhla lomkhwenyana wenu ukuba sizokuncedisa ukuklina iBulawayo. Thina koBulawayo vele sazuba singabantu abagezekileyo, abahlanzekileyo, abazithanda. Kumele ukuthi sikutshengisele kwi-environment yethu esihlala kiyo. Ngoba even eBhayibhelini kuyakhulunywa ukuthi lapho ulengcekeza khona uNkulunkulu kathondele eduzane.
Lawo ke ngamazwi kankosikazi kamongameli welizwe uMiniyo Thabo Baloyi Tiwenga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli webandla lezokholo eleZCC umfundisi Nehemiah Mtendi izolo utshele umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi angakhuthazi udlakela phambilini kokhetho oluzayo abe lomjaho okhululekileyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imuli yemasingo eyalunywa zimpisi isiphiwe uncedo nguhulumende. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani linjani kuStudio 7 ngapho ntungamili inkomo labo jonga kanje mbili lonke nje osithandekile mhlanga a siyezo umprofiti kaMnangagwa lo thina la ngo-2023 Mnangagwa uyawina siphathina kohlupho olungaka wena umprofiti kaNkulunkulu mba umprofiti kaSathane akasichiki ukuzomanela thina lapha bekhuluma into zakhe lezi kuzama ukuthi abantu badonde ukuyavota ukuthi vele Mnangagwa sewinile akachiyane lokumana lapha ngayesekelela izani kayisekele ngasiwumaneli izina la
linjani Studio 7 linjani ayisiyo sabasakazi bathi tisiba thanda wasethule indaba njengoba zinjalo hayi siyezwa thina njengemthwakazi bantu bakithi njengabantu bakwamthwakazi avele singaphansi konyawo abantu besitshoneni bayasihlukumeza bayasihlukumeza bhekani ngithi ukuthi kunjani imigwaqo yakithi yonke i-development ayikho lezi ndawo zamachina amachina kulanto abazoyenza amachina yilabana ukuthi ngidle nami ngidle injalo labana abantu njalo bahlukumeza abantu amachina so abantu bakithi asivukeni bakithi asivukeni indaba kamsenke vele amaphepha acatha njana ulo maphepha acathile just nje ekhaya bakithi bakuphumizana ukuphela kuzoba right izani mangastepa down okunye nokunye lokhu asikhohle.
Studio 7 siyabonga Studio 7 siyabonga kakhulu 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 indaba elisethulela zona ezinhle kakhulu ezibusisekileyo ezilobuntu siyalibingelela ngegama lenkosi. Ngithe kule namba engiyicelayo ekababa wethu intatheli izindaba yethu Ezra Jesus Banda ebengingafisa ukuthi li-anonse emoyeni liyithumele futhi khonapho nxa kungavuma ukuthi lingithumele enambeni yona leyo engiyifakileyo yona leyo. Siyamcela nje kule nto esimcela ngokalokhu ngumuntu osincedisayo ngapho kwelamandela ogijigijima lapha lalapha lalapha lapha lalapha ukuthi akazofika kule kunye kuyingqoqwanyana esingukuthi sixoxele simbonise khona ukuze kuphume lula emsakazweni. Ngingabonga nxa lingamphathisa kakhulu ngaleyo ndlela lile ndlela elingangitshela ngayo elinganikeza ngayo inamba leyo lingavela linike inamba leyo kuyabalula noma liyibhale kuphela lingayibhala liyithumele kuStudio 7 voyindebele liyibhale ngizayibona kodwa ke bengilesiwo sokuthi ngangithiwa kule ndlela engabuya ngayo izekimi kuphela. Ngiyabonga
Studio 7 injani Studio 7 ake mbingele lapha mphawulo ngabantu bakithi basesindebeleni abantu basesindebeleni babona uChamisa angani mhlambe uzaba nguNkulunkulu wabo bakhohlwa ukuthi uChamisa la khona kathe akalandelanga ngaphelanga imbuso iconstitution yeMDC wansara ukuze abe lapho ngoba umuntu owayephethe leNdebele akangenanga ngendlela eright yikho abantu bakithi bathembe ukuthi uChamisa uzabenzela ngcono akulatuluza jinja lokhu uChamisa engabusa mhlambe lizakho kungatshintsha ezitolo lapho elikhala ngakho but kumushona lobuNdebele kuyahlala bukhona yinto esifuna ukuyiqeda kwe-MRP ukuthi lathi sazakale ukuthi singabantu lathi ake sikhokheleni amashoni asilandeli ngoba asobantu babanye abantu lathi singabantu ake lizinuke amakhopha abantu besindebeleni like lizibone ukuthi lani lingabantu shiyanini abantwana bezazi ukuthi bangabantu bengabi ngabantu babanye abantu ngiyabonga okhulumayo nguChama ebulilima West ake sithande ukuthi sizwanane lathi sikhokhele sibe phambili singabe muva
sanibonani sanibonani ushesha lapho etsholotsho bakithi sanibonani Studio 7 balaleli be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 isikhonla khonla somsakazo awu ngithanda ukubonga kakhulu ngolwazi engilithole laphayana emsakazweni we-Studio 7 ukuthi eKenya kunabantu besindebele abakhuluma isindebele laphana nabantu abakhuluma isishona laphana kulelo lizwe lelo lasekenya awu kuyakhomba ukuthi siwumhlaba wonke sibambene sisabalele nabanye abanye bethu bakumazwe namazwe bahleli kahle sebeze baphiwa nezimvume zokuhlala laphana abanye bazalelwa laphana baphiwa amaphepha okuyovota yonke into kodwa hayi ngakolunye uhlangothi ngapha sibuye sikhale ngapha eNingizimu Afrika madoda South Africa odudula mani singabantu sihleli ndawonye khona laphana abantu kusekuthiwa kuyadudulwa abantu futhi dudula eyi labana abantu kahle kahle kusho ukuthi umlando wase-Afrika abanawo umfundiso abanayo ukuthi singama-Afrika sihleli kanjani sidabuka kuphi kanjani sonke singama-Afrika abaqondisisi kahle badinga imfundiso labana abantu yikho nje bebe nenhliziyo zokuthi kuthiwa kuyadudulwa abanye kodwa kube kungabanye babo futhi ngiyabonga lapho Studio 7 hawu utholile lo mlando muhle kakhulu baqinisile abadala bethu ukufunda kupheli ngifunde okunye namhlanje ku-Studio 7 danki siyabonga msakazi
Studio 7 ndinjani hayi ngizothanda ukukhuluma ngabantu bakithi esindebeleni ukuthi bantu bakithi sivuke namaqandeni lizwile nje loko ukuthi kuthiwa kuyakuyiselomeya kuthiwa ngukambarani umuntu uyarara lelimzwile lalebisi kuthiwa sebisi loko sewumeya kumthiwa udeputy mayor into ekhona ukuthi uzagcina sengumeya khonaphana kobulawayo njalo iya idlawana lizaphatha abantu uyarara smart loko esingavuka namaqandeni bantu bakithi thina futhi ke simvotela abantu uyarara kanti siphambili ngochamisa phambili ngochamisa uchamisa bethatha ugrulu bakhe uyarara bezobafaka khonaphana kobulawayo khonaphana bethatha idlawana hanti bulawa umuntu yomuntu ubhandela bakiwo so uchamisa masike athi abantu uyarara izwafakula wanapa sisikhala futhi sithi hey chamisa usibisa abantu uyarara kanti yinto esimvoteleni angeke sisiphambili ngochamisa ngochamisa futhi uchamisa kuthi ephathi so uchamisa mayephatha sisiyathatha abantu bakiwo zobanika sizo wapana ha eblawayo bantu bakita zamini uvuka makadeni 2023 sizama ukuthi sivote umfakazi republic party party abantu bakithi okambara mlaba nga ngeke sikwazi uma kungaphathe umfakazi lapha kanti ukambara umuntu wasesiya ukuba ngumeya weblawayo wakwakuzwa bona kwena wakwakuzwa eharara sizotshwa kokukhuma lozo eseyimeya yokuzwe lokhu bantu bakita sizivuyela makadeni
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, idale le-Senate izolo liphasise umthetho wezokuguquka komkhathi ukubandululwa kwemithelo lokwehlisa imbadalo yezempilakahle. Amalunga ama-Democrats yiwo avotele lumthetho. Amalunga omabandla amabili avote abanguthiki lobhanqa 50-50 kodwa ama-Democrats aphathiswa livoti likamsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris. Kwaba ngamavoti ayi 51-50. Lumthetho ukhangelelwe ukwenza impilo yabaningi abaliholo eliphansi ibe nganeno, kodwa abathola imali ethe xaxa bazabhadala imithelo ekhuphukileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu wo independent okhangela from esibangeni sokuthi angisom Republican and some Democrat. Ngingumuntu nje okhangeleyo, ngikhangela amanamba akhe. UBiden mina ngibona ngani uyawanele somsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu bale kube qhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi silalo khona ukuthi kuthiwa kule shortage yestaff, siswele abantu bokuqhatsha. So kuthi imisebenzi mningi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe ugijimisane lezinto ezeyikonomi, wanelisa ukubhadala irenti, uthenga ukudla, imisebenzi khona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ngubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu, kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungabuza umdemocrat uzakhala ye ngenxa yokuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungabuza umrepublican, umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yanaliyana yefuel iye yehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali, iDemocratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali. And yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa, whether ngumsebenzi ophakathi kwelizwe kumbe udlelana lamanye amazwe.
Zona inhlelo zika mongameli Joe Biden ezokuvuselela umnotho uzibona njani?
Mr. Gande, umbuzo wakho olandelayo ngothi wena inhlelo zika Biden kambe zingabe singeziqondileyo yini njalo eziphakamisa i-economy? Lokuthi utsho ukuthi ama Republicans bathi hayi izinhlelo zingayisizo. Mina ngibona ngani inhlelo zika Biden ziqondana lokuthi iDemocratic Party yona ifuna inhlelo ezinjani, ngoba nxa uyiRepublican ebusayo ama Republicans labo balezinto zabo, inhlelo zabo. Singananzelela ukuthi bona nxa kungama Republicans, ama Republicans ba support ama businesses, nxa kungama Democrats, ama Democrats ba support inhlelo ezokuthuthukisa abantu. So kusendlele niqondile ukuthi iRepublican Party njenge opposition party engavumelani lenhlelo ezikhangela ngezemfundo, ezikhangela ngezempilo yabantu, ezikhangela ngezeeconomy, izinto ze climate change, ezikhangela ngezinto zokuthi kube lobudlelwane labanye abantu, kumbe kube lenhlelo nje eziphuphuthukisa abantu abahola imali ezilutshwana. Kayisiyo njongo yama Republicans leyo.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSeattle eWashington State khona lapha kwele Melika.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Chabo!
Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Lamuhla lilanga lokunanza amaqhawe awalwa impi yenkululeko, kodwa iningi labo elisaphila liphila nzima. Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele ukwesabela kokuqhamuka kwamaphathi abasakhulayo awokuganga okuthiwa ngamavuzu edolobheni lakoBulawayo. Sikhangele njalo lokufika edolobheni lakoBulawayo okwenziwe ngumsekeli kamongameli elonkosikazi wakhe. Esilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama lilo ntungamile inkomo. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.